Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu umhla ka 16 ngolwezi 2016 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, wesifazana owamangalela uprofita Walter Magaya uzefuna ukwesula leli cala esithi ulabamethuselayo besithi kumele aphe ubufakazi obuzenza umfundisi avalelwe esitokisini. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe lakhe livumelana lokwenziwa amanye amazwe azama ukunqabela ukuthi kungabi lokumkhadi okungani kakhanya ukuthi kwenzani emhlabeni. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bathi baqoqa ukuthatha amanyathelo okutshengisela ukukhonona kwabo bezi kokulethwa kwemali yephepha yama-bond notes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owesifazane owamangalela umprofita Walter Magaya usefuna kwesulwe leli cala esithi kulabamethuselayo besithi kumele aphe ubufakazi obuzenza ukuthi umfundisi avalelwe esitokisini. Umamangala uthi kusukela wasalo ludaba emapholiseni kunyanga ezine ezedluleyo usengohlala ethola incingo zabantu abathi engekela ukupha ubufakazi obuzakwenza ukuthi uMagaya avalelwe uzadutshulwa ngalokho usefuna ukuthi icala lilahlelwe khatshana. Kodwa umantshi umnumzana Bakayi Chikwekwe walile ukwesula leli cala wathi kuzamele uMagaya aye emthethwandaba ekupheleni kwenyanga. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe lakhe livumelana lokwenziwa ngamazwe wonke azama ukwenqabela ukukhudumala komkhathi okuletha indlala lokunye okwenza uzulu ahlupheke. Umugabe wethule amazwi la izolo ntambama emhlanganweni we-Conference of the Parties owaziwa ngokuthi COP22 wenzelwa edolobheni leMarrakesh kwele Morocco. Umugabe uthi ilizwe leZimbabwe elibhekane lendlala emangalisayo ngenxa yokungani kwezulu ilungiselela ukusayina isivumelwane seParis Climate Change Agreement sokunqabela ukuguquka komkhathi okulethela uzulu ukudubeka emhlabeni jikelele.
This conference will be providing the foundations and the essential orientations to the implementation of the Paris Agreement. Zimbabwe has welcomed the Paris Climate Change Agreement as a stepping stone towards...
eZimbabwe livumelana lesivumelwano seParis Climate Change Agreement esiyiso esizakwenza ukuthi abantu bonke emhlabeni jikelele bayenze ukuthi-ke kungazani umkhathi ungaguquki okumangalisayo. IZimbabwe owamanje izama ukuthi ilobelane labanye amazwe isivumelwane lesi ukwenzela-ke ukuthi-ke umkhathi lakho khonangale eZimbabwe ubonakale ukuthi kuyenziwa okumele ikwenze. Ngikhuluma nje ilizwe lami liyazama ngayo yonke imizamo yokuthi umkhathi ungaguquki kangako. Silalo uhlelo olubizwa ngokuthiwa yi-intended nationally determined contributions elokwenza ukuthi-ke kungaphumi intuthu eningi ngaso kuyafika-ke ku-2030 kuyehliswe ngesilinganiso esithathu ekhulwini 33%. Ngiyabona khona manje ukuthi ezomkhathi lezi zingani ziyahlupha kakhulu amazwe wonke omhlaba labantu bayadubeka nxa sibakhangele okwamanje.
Climate change is a reality that is daily taking its toll on the livelihood of the majority of our people. As we meet here today, The water situation in my country is dire. Dam levels are precariously low due to the effects of the current El Nino induced.
Sihlangana nje okwamanje siyabona ukuthi eZimbabwe liyahlupheka kakhulu nxa kukhangelwe lezendlala ngoba kulalokhu okuthiwa yi-El Nino eze ukuthi kube lendlala emangalisayo. Lamanzi lawo asilela kakhulu endaweni eziningi okwenza ukuthi amanye amadolobho aphungule amanzi asetshenziswa nguZulu njalo lokuthi kulabantu abahamba isikhathi eside besiyadinga amanzi. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi nxa singalungisa konke lokhu abantu bangaba lakho ukuthi bathole ukudla okwaneleyo.
Ngambe umhlangano lo unganqabela konke lokhu yini? Ukuze sihlaziye lolu daba ake sizwe umnumzana Michael Ntweni ingcedwi kwezentuthuko lezombusazwe exoxa le-Studio 7.
Izicebo ziqala kanamhlanje angithi indlala iqala kanamhlanje. Angizake ngizwe icebo elikhanyayo elivela kumongameli elenziweyo kumbe livele elizwe elabe liphendula uhlupho olukhona ezigabeni. Minyaka yonke kuhlala kuthiwa emathebeleni kule ndlala, emathebeleni ukuthi kule ndlala abantu abavunanga but kuyaziwa. So ngibona ngani mina vele angivuke namhlanje ukuthi sesiyadinga usizo khona vele ukuthi yaziwayo minyaka yonke ezigabeni namhlanje sonyaka sophelile izinsimbi. Ngibona nxa ukuthi ukulungiswa uhlupho lolukhona lendlala lezithepho minyaka yonke mina kumele kube nenhlelo ezenziwayo ezicacayo ezaziwa nguZulu wonke uze wonke umuntu aphathe kuzonhlelo ezingalungisa indaba ezikhathazayo uZulu.
Ye, ngiyabona ukuthi kulamadamu anjengemchabezi khona ngale eMathoreni South kuzobuya lamanye athize kodwa akula lokhu kuthiwa ngama-irrigation schemes. Kambe akuxwayisa uhulumente ukuthi kambe engenzani ukwenzethi nxa ukuthi umongameli ehambe khona ngale abuye phela ekhuluma ngakho khonokho okwezinto kunjalo.
Mina vele ngibona into yokuqala ukuthi kube nenhlelo eziqala elizweni kumele kube strategy esuke elizweni not ukuthi masiya ngaphandle. Ngibona ngani asinge siphelelwe imibono ukuthi singenza njani. Ngibona ngani uhulumende ngingayisenza ibhajethi yomnyaka elungisa ibhajethi yomnyaka obuyayo kumele kukhangele ukuthi indaba ze-irrigation indawo zamadama abe asegqibelekile kumbe kugejwa amatshe. Nginakani ukuthi vele iminyaka yambe fo sengxenye sengu-20 eyendlulayo akuna dama ngisho ledela agejwayo andzake ngizwe kuthiwa kubhajethi kufakwe imali ethize ezavuselela amadama athize angizake ngizwe. So nginakani ukuthi vele akudingi ukuthi umongameli ayephandekele izwe ayedinga lokho. Ngibona mesihlale phansi njengabantu bezimbabwe iye lamaqhinga ngibona ngani angeke kusihluphe kakhulu nxa singayenza ama-priorities siwafake kuhle abathi ngesilungu getting our priorities right. Nginakani ukuthi akudingi ukuthi siye phansi singakulungisa lokho njengoZulu ezimbabwe nxa zivele sibambene uhulumente eqinisekele ukufuna ukulungisa indaba yenhlupho zabantu bakithi kwezomkhadi kenge lezokutholakala kokudla namanzi.
Kodwa kwehlulani vele ukuthi abantu bezimbabwe bazenzele khona ukuthi bazakhela amadamu abo babone ukuthi bakhongolozele amanzi le nto ezinjalo kwehlulani baba Ntweni.
Ngibona ngiwa ngithile ukuthi ngibona ngani nxa sihlela kamnyaka yonke nxa sizibhajethi ngibona kumele senze i-priority sinike siqakathekise kakhulu iy'ndaba zenezo zokuthi abantu bathole amanzi ezigabeni abahlala kuzo. Ngibona ngani okwehlulayo ukuthi kasithathi izinqumo ezibalulekileyo kakhulu ukuthi nxa silungisa ibhajethi yethu.
Lo ngumnumzana Michael Ntweni ingcwedi kwezentuthuko lezombusazwe obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions baqoqa ukutshengisela bekhonona ngokulethwa kwemali yephepha yohlobo lwama-bond notes. UMavis Gama usedulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yale nhlanganiso ithi kubone kufanele bathathe leli nyathelo ngemva kwempumela yomhlangano lo siba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank uDr. John Mangujika ngolwesibili ukumbonisa ingozi ekhona nxa uhulumende engaqhubekela phambili ukuliletha i-bond note. Umkhokheli we-ZCTU umnumzana Gift Mtasa utshele intatheli zindaba e-Media Center ukuba lowo mhlangano ungasizanga lutho ngoba uMangujika ebatshele ukuba akubuyelwa muva kudaba lokuletha ama-bond note ekupheleni kwayona le inyanga.
The ZCTU believes that
abe-ZCTU sikholwa ukuba uyasilela kakhulu ukukhulumisana lapho kuhlelwa inhlelo zikahulumende. Sikhuthaza ukukhulumisana kwehlangothi zonke lapho kudinga indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa umnotho welizwe.
Esinye isiphathamandla se-ZCTU umnumzana Elijah Mthemeri uthi ukutshengisela lokhu sebefuqwa yikuqholoza kukahulumende.
I-ZCTU seyisithi yona hayi nxa singavumelani kungcono thina njengezisebenzi siphume siye emgqakweni sikhulume ngeaction ukuthi hayi lokhu vele kasikufuni. Izisebenzi lazo zithi kabalifuni ibond note. Ibond note lama check lawana kuyafanana nje yikho abantu kabafuni.
Lalezo ndlela esezikhuthazwa zokuthenga ngamakhadi ethi zingabasebenzeli sekulezehlakalo lapho abafisa ukusebenzisa besehluleka ukwenze njalo.
Kule nkinga enkulu sile 94% abantu abasebenza informal economy. Abantu laba vele kabasozi bakwanisi ukusebenzisa iplastic money. Yikho besithi hayi kule nkinga la.
Okwethusa uZulu yikuba ezinye zezitolo okufana lese Choppies lezinye ingatsha zikahulumende okunjengohlangothi lwamapholisa befuna umuntu ahlawule ngemali uqobo baveze ukuba sebebhode ezigabeni ezinhlanu bekhulumisana lezisebenzi kanye loZulu ukuzwa imbono yabantu phezu kokulethwa kwebond note ekupheleni kwayona le inyanga. Bengavumelani lale ndlela ngoba ingasebenza okwesikhatshana befuna uhulumende alulungisise udaba lwendlela asebenzisa ngayo imali kanye lokuqeda ukungathembeki i-corruption. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siloke nje sikudaba olufanayo ngolwesihlanu izalwane zeZimbabwe ezisakhulayo ziqoqwa ukutshengisela ezitaladini zikhokhela ngokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Uze sizwe okuningi ngalokhu kutshengisela uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Stephen Spanda omela inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square.
Ukutshengisela okuza kwenza namhla ka-18 njengabancane njengabasha kuyasithokozisa ngoba kuyasenda i-clear message kuhulumende waseZimbabwe ukubana abasha abathabi ngokuwakwenza umnotho welizwe laseZimbabwe. Njalo abasha abathabi nge-solution elethwe nguhulumende kaZimbabwe yoku-introduce ama-bond notes.
Nitshelana njani abasakhulayo lalokho enifuna ukwenza endaweni ezishiyeneleyo?
Ukuhambisa into zisasebenzisa engathi i-social media, lama-notifications, lama-provincial executive, lama-district executive asilawo elizweni lonke laseZimbabwe. So siyasebenzisa ama-structures ethu ukuhambisa ilizwi phansi, njalo siyaspreada i-message to i-social media.
Mina ngizwile ukuthi ibandla le-Human Rights Association eZimbabwe selivulile icala ku-High Court ukuze livembele uhulumeni ukungenisa ama-bond notes. Lokho kuyiqiniso?
Ye, ngibona incwadi evele edala elikhulu laseZimbabwe eliba yi-High Court of Zimbabwe. Itshengisa abana i-High Court eZimbabwe iyemukele ukukhonona kwama-lawyers for human rights aseZimbabwe.
Kodwa lokho kusho ukuthini nxa sesibheke ezomthetho?
Ya, ngokuzisa kwami ezomthetho concerning introduction of ma-bond notes, ngesilungu bathi that currency is illegal. So they can challenge it through the court. Ngoba ihulumende through that sexual instrument yayigazethayo temporary. So imali yangkhona iyabe i-illegal.
Abasha bafunani uma sesikhuluma lokutshengisela enikwenzayo?
Mina njengabasha esifuna ukubana uhulumende waseZimbabwe emukele ukubana no usethulekile njalo kanike abanye abenelisa ukulungisa ilizwele yaseZimbabwe. Indaba esilwa layo ashoye ama-bond notes, but lapho kuvele khona ama-bond notes.
Nizimisele na ukusebenza lo hulumende okhona njengamanje?
Hayi, uhulumende lo okhona singeke simthembe njalo asizimiselanga ukusebenza layo. Futhi uhulumende kantshintshe ukuya omunye umuntu.
Loke ngumnumzana Stephen Spanda omele inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square obexoxa lo Mike Hobe eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 with Live Talk ngo-8 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz shortwave. Ulive Talk lamhla kuhlelo lwesizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngesiphatho esiphiwa izalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ethi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lo ngumsakazo weStudio 7.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amakholwa enkolo ezijiyeneyo eMelika bayathandazela lelo lizwe kulandela ukhetho olulethe ukungezwani kwezizalwane lezi kulandela ukunqoba kukamnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans ngeviki ephelileyo. Unkosikazi Emma Morano we-Italy nguye osengumuntu omdala emhlabeni wonke jikelele ngemva kokufikisa iminyaka elikhulu lechumi elesithupha 116 years. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi uhlelo lwayo lokupha imuli zabayanga imali oluqhutshwa eziqintini ezingamajumi amabili eZimbabwe lutshengisa impumelo enhle okumangalisayo. I-UNICEF yethule lokhu emhlanganweni oqhutshelwe eJohannesburg izolo. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhlelo lwe-UNICEF lolu lokupha imuli ezingabayanga imali selufinyelele imuli ezedlula izinkulungwane ezingamajumi amahlanu lanhlanu 55,000. I-UNICEF ke ithi lolu hlelo oselufinyelele eziqintini ezingamajumi amabili eZimbabwe ludala umehluko omkhulu emulini ezingelamuntu osebenzayo, ezilabagogekileyo, abaphila legciwane lengculaza kumbe ezikhokhelwa ngabantwana. Isiphathamandla se-UNICEF eZimbabwe umnumzana Leon Mohoni uthi le mali yenza umsebenzi omkhulu emulini ezingatholi lutho.
And the volume of the transfers are prorated to household size, so a single person.
Imali le inikezwa ngokuthi imuli ilabantu abangaki. Imuli elomuntu oyedwa ithola $20, kuthi elabantu ababili ithola $30, elabantu abathathu ithola $40, kuthi elabantu abane kusiya phezulu ithole $50 ngemva kwenyanga ezimbili.
Isiphathamandla sogatsha lubona ngezemisebenzi lenhlelo zokusiza umphakathi unkosikazi Zororo Ganda yena uthi inhlolisiswe sana kwenziwa ikhombisa ukuthi ukuphila kwezingane ezemulini ethola imali lezi sekulobubelo nxa uqathaniswa labangayitholiyo.
We also see positive impacts around child protection.
Lezi mali zidala umahluko kakhulu ekuvikeleni kwabantwana. Abantwana abaningi ngenxa yemali leyi sebekhulela esimweni esihle sokukhulisa laba bantwana. Sibona njalo lokukhula kwabo besuka ekubeni ngabantwana kusiba yilabo abantu abadala kusiba kuhle kakhulu. Iningi labo selisenelisa ukuzivikela kwezocansi njalo sebesenelisa ukunqabela ukulotsholwa bebancane.
Umnumzana Thanda Mlilo osebenza ngokweluleka abakhathazekileyo emoyeni uthi lolu luhlelo lisemqoka nxa kukhangelwa indlala esibhahile eZimbabwe.
Umntwana olambileyo gakwanise esikolo, even langkhaya ubaba olambileyo ulolaka, umama olambileyo akulampilo enhle ngkhaya nxa abantu belambile. So indlala iyahlukanisa ngathunini umuntu kaphelelanga nxa elambile.
Bakhona abanye abakhala ngokuthi kufanele ukukhangelwe indlela okukhethwa ngayo iziqinti ezingena lolu hlelo, ikakhulu ukuba leqiniso lokuthi zivela ezabelweni zonke zelizwe. Umlilo wengeza ngelithi labaphiwa imali badinga ukufundiswa ukuthi bayisebenzise njani njengoba ivele incane.
Mancane kakhulu ukuthena, and abantu kumele batshengise ukuthena nxa ngithole i-household grant ngiyisebenzisane. Kuthengi ihlanyelo wenza isivande ukuthi abantwana babe nembida kumbe kube lomumbu kumbe kulalokho okuthiwa ngama-nutritional gardens. Yikho ukusebenza kwe-grant yakhona.
Lolu hlelo luqhutshwa ngokumanyana kwe-UNICEF logatsha lukahulumende olubona ngezemisebenzi lenhlelo zokusiza umphakathi. Mele Studio 7 eJohannesburg le South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Thank you.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku 4930 6065, laku 15460 kilohertz shortwave. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini kwi-internet kukheli yethu ethi www.voandebele.com. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi lethu elithi VOA Ndebele. Ngizaphinda njalo, sikhona kuFacebook kukhasi lethu elithi VOA Ndebele. Lingakhohlwa njalo uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kumagagasi awe 909 AM lo shortwave 4930 6065 laku 15460 kilo shortwave. Kulive talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, lamhla ke kuDiaspora Forum sixoxa ngesiphatho esiphiwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo, thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe, lakho ukubuya ebulenjini ku www.voandebele.com. Khonapho ke lizabona i-live talk. Ye, lingakhohlwa Zulu, le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe liswa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimele ilizwe emdlalweni wenguqu liphakeme namhlanje emini lilubhekise kwele Cameroon, lapho eliyaphatheka khona ekumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations, wona okhangelelwe ukuqala ngomgqibelo.
Amalungiselelo eqembu le-Mighty Warriors phambilini okuyaphatheka kwalo kumidlalo yezwekazi lase-Afrika eye-Africa Women Cup of Nations awaqhutshwanga ngemfanelo, njengoba iqale sekusele amaviki amabili ukuba limidlalo eqoqwa yilelizwe le-Cameroon iqale. Loba kunjalo, umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Mighty Warriors osithethelelwe Kwinji 15 Spanda ukuthi bazimisele ukwenza kuhle kulimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Hayi, qinisweni sibili asilungiselelanga ngendlela, but noma nje singalungiselanga kuhle sona leli isikhathi esincane esithe sathi ukusithola ukulungiselela, sizamile ukungani siyayenza okuqakathekileyo kwangikhona, ukuthatha izinto eziqakathekileyo kwangikhona ezingasenza ukuthi sanelise ukuthi sibe le mpumelelo ezinhle emdlalweni wethu.
Iqembu le-Mighty Warriors likuspaya sikagroup A ndawonye leqembu le-Cameroon, ele-Egypt kanye lelebanyana banyana elase-South Africa. Iqembu le-Zimbabwe lele-South Africa yiyo abemele izwekazi lase-Africa kumncintiswano we-Olympics oqhutshelwe elizweni le-Brazil ngenyanga kaNcwabakazi. Njalo uNkosazana Spanda uthi yena lokhu kulakho ukubaphathisa loba kubalethele inkinga.
Singathi it's a 50-50 situation ngokuthi pressure sibili silayo, and in the sense yokuthi wonke umuntu vele uexpect ukuthi sidlale yengcono, and nibuye ngithi njalo to ama players ethu kuyabe kuba boost ukuthi bavela kuma Olympics, and bona kodwa bayathina bezipusha ngakhona kuyani ukuthi labo bayakufeel ukuthi wonke umuntu uyabe expect ukuthi bona benjani bedlale ngcono njengabantu abake bavela ngapha kuma Olympics.
Kusibaya sika group B kulamaqembu abalisa ele Nigeria, ele Mali, ele Ghana kanye lele Kenya. Amaqembu azaphutsha esendaweni ezimbili eziphezulu kwengalane ekuzibaya zombili yiwo azadlulela kusigaba se-semifinal. Ekhuluma phezu kwamathuba eqembu lama Mighty Warriors kulumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations, uNkosazana Sibanda uthe bazazama ngamandla abo wonke ukuba bengayangisi.
As always vele thina nxa sihamba ukuyadlala siyabe sithembisa ukuthi siyarepresent ilizwe lethu kuhle, sidlale kuhle, and we always play for the best.
Iqembu le-Cameroon lele-Egypt yaza kuba ngabaqali besiziba ngomgqibelo sekugangxeme ihola lesithathu emini, ukuthi iqembu le-South Africa lele-Zimbabwe yazancikilana sekugangxeme ihola lesithupha ntambama. Ngensonto iqembu le-Nigeria lizadlala lele-Mali ngehola lesine emini, ukuthi ele-Ghana lizancikilana le-Kenya ngehola lesikhombisa ntambama. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Sesifikile ke isikhathi sokuthi ke sishaye ke umculo kancane. Lamhlanje silobani othi mkhangele slow jazz maravini esithi thula sana. Chaka uzwele jazz.
Namhlanje sasiphinde ivuke Indoda ngawo namhlanje sasiphinde ivuke thula mtana thula sana how to move ila makhomane kuno lizophela thula ngane yaye thula sana Akuthule 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 kusuku yini Lela makoma Kuna lizophela Lela makoma Akuthule akuthule Hey 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 Ubuzima mntanami uzobuya kulunge njalo izulu yabaneka kusasa kuyafuka ucici kunshalwe empilweni mntanami akuthule kuthule kuzalungala kuwe lapha ekhaya kuthule Njalo usukukhala usukulila oh
thula sana yelo ke ngu Jazz Maravini jahala kobulawa esithi thula sana singake hlukani what is khangele ezinye ezikade sikhona lamhlanje wesifazana owamangalela umprofeta Walter Magaya usefuna kwesulwe leli cala esithi kulabantu abamethuselayo umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe lakhe livumelana lokwenziwa ngamanye amazwe azama ukuthi kunqabelwe ukukhudumala komkhathi okuleta indlala lokunye okwenza uZulu ahlupheke. Abenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions bathi baqoqa ukuthatha amanyathelo okutshengisela ezitaladini bekhonona ngokulethwa kwemali yama-bond notes. Ye, silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngu-Kip Stube. Ngisithi lingakayikatshana uhlelo lwenu lwe-Studio 7 Live Talk luyalandela khona manje olwe-Diaspora Forum lilo Chris Gande kanye lojonga Kandemiri. Ngiyalivalelisa. Lila Zulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.